Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 9 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika elizweni. Izakhamizi zesigaba seWange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abazele besuka khona ngabantu abazele benobuzwa ngoku.
Izakhamizi zethekela eFilabusi sezicothoze indlela amapolisa aphathe ngayo ukuqhamuka kodlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi zalumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika kobulawayo laseHarare. Uhulumende weMelika wethule umbiko izolo ecothoza uhulumende weZimbabwe ngenyathelo alithetheyo elokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeUSAID ezazilohlelo lokucubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa ezombusazwe. Uhulumende weMelika usole lokhu esithi uhulumende weZimbabwe uhlala esithi ufuna ukuvula amasango ukuze amanye amazwe azexhasa ilizwe ngenhlelo zentuthuko, kodwa nguye osexotsha inhlanganiso eziphathisa uZulu. Imizamo yokuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe iyehlule, kodwa senelise ukuxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona ngedemocracy, ngegood governance, ngerule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu. Yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa, kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kube lentuthuko kuphela ubuyanga, abantu bazuza imisebenzi, kube lempilo enhle. Iyamethusa lento angayithandi. Yingakho ke sibona kugcine kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala, besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basiphi imali njengabantu beZimbabwe. Bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo, kanti ke kuyadingeka yini ukuthi kube lenguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele izizale, ukuthi kube lempilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapha.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani imizamo kahulumende eyokuthi angenelane lamazwe omhlaba lokho ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu. Ngakho ke lokho okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sokuncediswa ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokho ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lamuhla bekulokhetho lwamabhayi elections kuma ward amabili eChinoyi laseHarare. Owaqotshwa kuward 36 eHarare umnomzana Lovejoy Chitengu unqintise ezimele. Abebandla lesisi abaqotshisa amalunga la ekhansili kabazange banqintise. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ithi bekulabantu abalutshwana kakhulu lolu khetho. Izakhamizi zesigaba sewange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day elaphawulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations. Leli langa liyathokozelwa njalo lisiba isikhumbuzo sokuqakatheka kwamakhosikazi iminyaka yonke mhla zikumbimbitho 8. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngugcweleyo eseVictoria Falls.
Lumthimba okuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimbawolo ubuqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalombuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu lalelilanga, inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso umnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini ikakhulu emaphandleni.
Bagcina bengasakwani ukuthi behambe ngapi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe-UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enya ngeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni sewange begabela njalo omama izivande.
Sesigebhile izikotshi ezingabe zifika o-15. Sayenza lengadi khonapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisile ukwenza izingadi, omama sebekwanisa ukuthola ongamasenti, omama sebekwanisa ukuthola amaclub, omama sebekwanisa ukuthenga ithukela, omama sebekwanisa lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama-school uniform, lama-gender domestic violence engani seyehle.
Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama kimi yabiso kubuhlungu emntwaneni ngoba uyabufisa ukuthi kwena kuthonise ukuba ngicala ukuthi izihlobo ezinye bese zingani ngithwakazi kubambi kuhle. So siyafisa ukuthi uhulumende angazithi bangasinceda njani ukuthi khona isimo sonso ukuthi umntana amsedlomuliwe emntwana omncane kodwa izidlangulwe intwana esihlobo. Ngiyabe sengathi ngimubi mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe imithetho oqhakathekile yoqinile ukuthi umntwana nabotshwe.
Ongumfelokazi unkosikazi Sibonisiwe Dube Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile, ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphana ngumalume sibili udlwengula umntanami sizanihlalela ezinye izihlobo. Kambe shiwa wena mama masidube ungazi uhambe uyehlobo uyebophisa umalume ngendaba inale njengalo kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntaneni wami ngakupheli.
Iningi ebelikumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizimisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane yokungabi lendlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi baye bebefisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi loli bakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisi sini abo ukuze balolongwe baboleke njalo imali nxa ithe yabakhona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labo mthetho bazazofundisa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indiki imbaye International Women's Day yalonyaka ithi invest in women accelerate progress, okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa msheshwe
lamlela nampa bafube mbulala.
Ukuze emaphandleni izakhamizi zetheleka eFilabusi sezicothoze indlela amapolisa aphathe ngayo ukuqhamuka kodlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi. Izakhamizi zithi amapolisa kawaphathanga kuhle udaba lolu ngokuthi yizo ezahlaselwa ngamabhambathi la, kodwa amapolisa wona engabaphathisanga kuhle. Ngalokhu sizithi abakhulu bamapolisa eFilabusi sokumele baphume baphele kokodlwayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngolwesithathu kulandela lesi sehlakalo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba esegwanda.
Amabhambathi la iningi elikhuluma ulimi lwesishona kubikwa besebela isikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezijiyeneyo. Lokhu kudala ukuthi omahlabayithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-Insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwangudlwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze uganga lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezijiyeneyo.
Udlame olube khona ludale ukulimala kwabantu abambalwa ababalisa amabhambazi kanye nezakhamizi abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni okhutshwa emaholo ngolwesithathu izakhamizi solamapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho kabasabafuni kogodlwayo.
Kule mvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethusele ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma eSilabhuzi sibisele omunye ozathi sihlalela eSilabhuzi sizagcinakala.
Induna uNdube layo ongene lo mhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke elikhala ngakho ngokuzibile kutho okuhlupha lina kuhlupha mina. Angazi ukuthi abekhokhela bani ngazigijile. Kabenza ithumilise naleyo basukumele phezulu basincede. Kukukhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona baba mathuzu yinto esiyikhangelele ukuthi ningakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumelani phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eFilabusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijenezo ezansi emandebeleni ikakhulu lapho kwenjiwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlola izakhamizi samlodi eGwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizibini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiya tiya inhlalo bathe betshayisa abantwana labanambe nomnye wabo wasesitano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko. Eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana abezimparks badukule enye ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi samlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengitetela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe eleLabour Economists and African Democrats iLead elikhokhelwa nkosazana Linda Masareva.
Njengabantu besifazana siyathaba kakhulu ngokuthi lilanga lethu Women's Day noma singathi Women's Month, kodwa silokunenge esingakwazi suthiseki ngakho esifuna ukuthi ngothi siyalungiselwa kungabe kumbe igovernment ekhona ngabantu nje emakhaza noma ngama political parties iconstitution ayilandelwa igovernment yethu ukuthi khona abafazi benze 50-50 lamadoda ku parliament noma ku council njengokukhuluma okuyenza itimi yethu this year ithi khona yona invest in women accelerate progress ngakho ke siyakhalaza kukhulumende wethu namhla ukuthi khona ibe yi 50-50 ngokuthi siyabona ukuthi khona abantu bonke abaku council abantu abaku ama member of parliament lana ibaqedisela sebephiwa izimali aminyaka ophelelo baphiwa ama 40,000 lezi mota lezi zithengwayo siyabona ukuthi 40,000 yahamba ukuye notisa umuntu oyindoda nje kuphela bana ababe khona ku parliament yiwo bayitholayo kodwa abalutshwane kodwa ungothwa yeyi 50-50 ungothwa siyabona ukuthi khona abantu laba besifazana banengi abaphiwa imali lezi athi bezakwanisa ukuziphakamisisa bephezulu bephambili labo sikhangela ukuthi khona nabantu abesifazana balutshwana abangena kupolitiki nothi ngokuthi abafuni kumbe ngokuthi khona abalandaba layo hayi bayafuna sibili sibona ukuthi khona umnotho sili bayabengela indaba zomnotho lezi bayabengela imali bayabengela noma imali yokuthi beqale amabhizinesi bayabengela ngakho ke sithi ungothi uhulumende uyanika abantu besifazana labo izimali ebatholise lawo kuthiwa ngamaloni kuyenzela ukuthi khona ikho bezabisela noma abagcina inkukhu bekwanisela ukubisela amaloni labo kodwa ebaphile lawo amaloni
njengebandla lelit kuyini elingakwenza ngcono lingangena embusweni
abantu bezimbabwe abayakwanisa ukuthi khona bengalandeleli umuntu olepopulism esithi khona umuntu olandelwa ngabantu abaningi belandele nje ngokuthi khona abantu abaningi bahamba laye ungothi bayekele ukuzinjala beqale belalele ukuthi umuntu uthini umuntu ukhuluma phezu kwani uthi uzayenzelana abantu manje bona baphongulandela nje baphongulandela nje ukuthi khona lo ngiyolo umuntu olabantu abaningi kakhulu ngakho ke ngiyozawina wena ungazilandela ubani lo awu wini manje uzihluphelani sithi khona abantu abesifazana abavotele labo sibona ukuthi khona thina abantu besifazana sibanengi futhi eZimbabwe kuye hlala abantu besilisa njengelead sibona ukuthi khona hayi abantu bonke abantu umuntu wonke ngothi siyake sizama ukuthi ngothi siyavotela umama umuntu oyesifazana nje political party yethu sibona uthoni lo muntu wesifazana uLinda Masarira new president wethu ya ngesikhokhelayo sibona ukuthi ngothi siyake sifaka umama ngokuthi omama yibo bayenza into yonke sina sibona njengeparty yethu ukuthi ngothi siyangena kupower zakathi zathi umama wonke osekhaya emakhaya kakhulu othwala inkune ethwala umgomo yamanzi ehambe 5 kilometers sithi ikhulumendo wethu uzamnika imali uzamholisa la yokuyimali lana ngokuthi umuntu wonke akula umuntu ongasebenziyo into esiyibonayo umuntu wonke uyasebenza umuntu wonke uyasebenza imisebenzi futhi ingakhethi ukuthi khona lo umuntu ongumfazi awuyenzi lo msebenzi ngokuthi wona sifuna ukuthi abantu abamadoda benze ngokuthi abantu abangamadoda bebakwanisa ukuyenza okwamagetsi abantu abangamadoda bebakwanisa ukulungisa izimoto sithi hayi thina sizathi umuntu wonke wesinkazana wesifazana oyayifuna ukungena khona apha engene laye uyezwe siza create ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu laba bayendisa abantwana bebancayani bebotshwe sibimbe 10 years besejele la ma-church la athi khona wona bayaphupha nje umntwana omncane beseyendiswa bebotshwe futhi kube yi 10 years kuyenzela ukuthi khona umntwana oyinkazana ebonakala ukuthi khona uyagcinwa ugcine kanjani njengakho ke sithi khona abantu kabavotela iparty yethu ngo-2028 kuyenzela ukuthi khona silungisise konke sithi abantu nibesifazana together we can
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-lead elikhokhelwa unkosazana Linda Masarira asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathintwa umbhuqazwe wegugurawundi e-Post Independence Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasimanda
ulusizi mahlabe zulu ukuthi izanu PF sizama ukubamba ama journalists ngentamo ukuthi babhale ngalokho abafuna ukuthi khona kuphume ebantwini sebesithi amanye amazwi amabala angabhalwa asithatheni njengalelo ukuthi genocide sebezagcigciza elithi mbhuqazwe sebezagcigciza
manje baba mafa lithini lina ngalokho
sibona ngani konke lokhu kuyize izinto esingazivumelani lazo thina abe post independent survivor trust peace ama journalists aqeqetsha ayakwazi ukubhala izindaba uma kusemfeni kusemchadweni noma kuseparliament angiboni ukuthi namhlanje sebengatshelwa baphiwa amagwaliba amathathu ukuthi lokhu dizalwenzi dizabhala linje sokhanya ngani izinto sebefunzwa okuthiwa i-doctored perceptions ngakho ke sixwayisa abantu bakithi ukuthi into abayenzayo le ukuthiwa bafuna ukukhuluma nge-ground izinduna zithungamela vela akukho ku-constitution is-unconstitutional abantu abaphiwa umsebenzi lo ngabe Peace and Reconciliation Commission efanele ngabe yiyo ethungamelayo abanye bonke balandele ngemuva
kungani lisithi izinduna zingakhokheli lolu hlelo
ubona ngani konke okwenziwa yilaba bantu abathi izinduna kazithungameli zona ezinye izinduna lazo zingama victims zabulawela abazali bazo zabulawela abantu bazo izinduna kazibambi amacala okubulalana abamba izinduna umamacala okuhlalisana kahle omdabu i-criminal case njenge murder rape lokunye okuthile izinduna kazibambi ingxenye sebephiwe okuncinyane sebezaphinda baphiwe amakhompyutha bafakelwe amagetsi baphiwe izimota yikho ke la izinduna zakwethu sezizingcolisa ngiyazi kulezinye izinduna ezihlakaniphileyo zizagcina lazo sezizula ngoba izanu isebenzisa imali lenzuzo hatshi okokuthi ama-journalist kawakhetha amabala hayi lokhu yinhlekisa kuyayangisa siza kubona sizayicela sivuthiwe bajonjana amandebeli siyabona
lo-ke bekungumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi Post Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasibanda bebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo iqale lamuhla imidlalo yenguqu kusigaba saphezulu esecastle laga premier soccer league kusasa kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abanengi oza kuba phakathi kweqembu le-highlanders kanye lele-dynamos enkundleni ye-barberfields kobulawayo intatheli zindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
imidlalo ebikhona namhla iphele kanje iqembu le-Cape United linqotshwe nge-1 kanye yi-Chikenini enkundleni yebata Arnel Movers lengezi Platinum Stars ibe ngutshiki lobhanqa 0-0 ngaseluveve i-FC Platinum inqobe i-Chegutu Pirates 1 kanye ngasemandava i-ZPC Kariba le-Tail 1 zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 ngasenyamunga kuthi i-Green Fuel itshaye ebulayo Chiefs nge-2-1 ngase-Green Fuel Arena kusasa ngesonto kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi oza kuba phakathi kweqembu le-Highlanders kanye lele-Dynamos enkundleni ebaba Fields. Ekhuluma phambilini kwalomdlalo umqeqeqeshi weqembu leHighlanders uKelvin Kaindu ukuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye ngokuningi bezozibonela ukudla kwamehlo.
Ngombono wami lowu awusiwo umdlalo omkhulu kweleZimbabwe kuphela, kodwa lokuzekazi leAfrika kokuthi ngabe uyatshengiswa kumabona kude ubuyelwe nguzulu wonke waseAfrika. Yebo, kambe kube le nkulumo phezu kokuba khona kwawo ekuqaleni kwesizini, kodwa lokhu kuphezu kwamandla ethu ngoba kuluhlelo oluvele olukhona.
Ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibandala ugcizelele ukuba kuqakathekile ukuba umdlalo udlalwe kungela nxabangxoza.
Sizazama njengabadlali ukuba sithokozise abalandeli bethu kanye labasisekela ngemali. Siyazinyakenye umdlalo kawusaphelanga, kodwa siyabakhuthaza abalandeli bethu ukuba babuye ngobuningi babo bezosisekela.
Akweminye imidlalo yangesonto, iqembu leManyika Diamonds lizanqikilana leleSimbabhora ngaseSakuva kuthele wange lizadlala leleyada ngasemalahleni. Iqembu leRentals lonakalisoze lidlale kulimpela viki ngoba bekumele lidlale leqembu elinqobe kusigaba se-Eastern Region nyakenye. Lelo qembu kalikazakali ngoba kusaxazululwa insindaba phenduli yokuba yiliphi iqembu okumele lizodlala kusigaba se-PSL phakathi kweBikita Minerals kanye leTenex. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ukuthi amaphathambuso, lona eliphakathi kokupheka idlalade lalo lakuqala ngemva kokwethula isingu ngomnyaka odluleyo. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bonani bathandi bomculo kuzo zonke indawo labalaleli bomsakazo emakhaya lasemadolobheni. Mina igama nguDesire Dube odabuka eTsholotsho eDadamjena. Ngimele iqembu lamaphathambuso eleRumba engilisungule lomfowethu uMlungisi Mvundla, naye sisuka sonke emakhaya eDadamjena eTsholotsho. Kule ndima yomculo bezesihambe ibanga engakabili khulu kakhulu, sisebenze phezu kwe-single track kulo mnyaka ophelileyo. Bayithandile kakhulu abantu ingoma yakhona, ungawukuthi sasekukhulu esizokwenza kulo mculo.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siyatholakala kulezi nombolo 0843055961, sitholakale kulezi futhi 0653618190. Ngokusebenza sisebenzela kwelase South Africa.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Kulonyaka sisebenzela i-album esifuna ukuyikhipha, sisebenza ngokuyikhanda kakhulu. Kubana abalandeli bengaqhubeka besisapota, balaba abathe bayelula isandla kulo mnyaka ophelile basisapota beqhubeke bekwenza kulokho.
Umculo omnandi kakhulu, umculo wamaphathambuso esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeFilambusi zisola amapholisa ngokungaphathi kuhle udaba lwabantu abahlasela abanye bephethe amabhemba kuthiwa ngamabhambathi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.